lingalithona njani izulu kandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uChris Gande
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje.
Njengoba izalo sishilo umnyaka ibusa, so sesibuza lathi ukuthi hayi njengoba nje uhulumende obusayo kumele kubonakale ukuthi at least abantu bazuza imisebenzi, kodwa sekungcole kakhulu abantu, izitrithi sezigcwele abantwana ngabala msebenzi, ama-promises ayekhulunywa izana ngabo, yikho ukuthi hayi abantu ngcole betshengise ukukhonona kwabo.
Abasakhulayo becelele MDCT batshengisela iHarare bekhonona ngokusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho ezandleni zikahulumende weZANU-PF.
Abantu abadlengula abantu kufanele baphiwe ijeziso esinzima, kuli kuqondile lokho ukuthi banike ijeziso esinzima.
Abalwela ilungelo labesifazane bathi lanxa besamukela inkuthazo kankosikazi Grace Mugabe yokuthi abadlwengula amantombazana bajeziswe kanzima, kabavumelane lokuthi babulawe.
Bulawayo kusungulwa inhlanganiso ezimeleyo ejonge ukulondoloza imbali lemisebenzi kamoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo ebizwa ngokuthi Joshua Nkomo Cultural Movement.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Abasakhulayo becelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai abedlula amakhulu amathathu batshengisele eHarare lamuhla bekhonona ngokusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho ezandleni zikahulumende weZANU-PF. Ukutshengisela lokhu bekuyikunanza njalo ilanga le-International Day of the African Child. Lolu suku lwasungulwa inhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa e-Organization of African Unity esibizwa ngokuthi African Union ngo-1991 ngenjongo yokukhumbula umvukela wabantwana besikolo eSouth Africa ngo-1976 oweSoweto Uprising. Ekutshengiseleni kwalamhlanje amapholisa abophe ilunga le-MDCT elilodwa umnumzana Danford Ngatsi Warren. Abasakhulayo laba bathi bafuna uhulumende kamongameli Mugabe alungisise umnotho welizwe njalo asungule imisebenzi. Untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxe lomnye wabasakhulayo kuleli bandla umnumzana Dube Mukombwa.
Njengabatsha beZimbabwe sabona izalo igankasa ngomnyaka ophelileyo esithi yona hayi izanika abatsha imisebenzi 1 million jobs. So sikhangelela ukuthi hayi njengoba izalo sishilomnyaka ibusa, so sesibuza lathi ukuthi hayi njengoba nje uhulumende obusayo kumele kubonakale ukuthi at least abantu bazuza imisebenzi, kodwa sekungcole kakhulu abantu, izitrithi sezigcwele abantwana ngabala msebenzi, ama-promises ayekhulunywa izana ngabo, yikho ukuthi hayi abantu ngcole betshengise ukukhonona kwabo.
Njengoba kulila nga labantwana eAfrika lamhlanje, ungathi eZimbabwe liyaliqhakathekisa yini elakusasa labasakhulayo?
Zimbabwe iyasayina nje kuphela, iZimbabwe iyasayina nje upha imithetho ku-international ikuthi yandalayo izaphatheka kwezabantwana globally kusadaki, kodwa singakhangela impilo yabantwana ukuthi baphila njani eZimbabwe. Yahlubona ukuthi iZimbabwe sisakatshana noba sathathi umbuso 1980 lanamuhla akuhambelani ngoba ilungelo lomntwana alikho.
Lina lilalo yini uhlelo olujonge ukuthuthukisa umnotho elingalupha uhulumende alusebenzise njengoba lisola uhlelo lwakhe lweZim Asset?
Thina sithethi na njengoba ukwazi Inkomo, thina sikankasa sasethi ayitwa yijusi, njengoba ngakhangela ijusi yethu ngibona yayikhuluma kwomkhonomi, how are we going to create employment, ngoba thina sitshiyene ngokuthi nezalo ukuthi yona iyatata engakusebenzanga, ithi i-employment creation ukunika abantu umsebenzi. Nanjengephathi bakaboleka i-document i-manifesto esayisebenzisayo sikankasa, ngabanceda akuyakisi njalo ngoba even esikolo omunye umntwana uyapase efunda amakhono
umnumzana Dube Mukombwe ngosakhulayo kubandla le-MDCT njalo engumgcini sihlalo wekhansile yeBhinga.